Soku izika disenda wako VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolusi 5 mhla ziku 8/7/2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uhlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla. Kambe kukhona ukuzaphuma emhlanganweni lona.
Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali yenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe.
Ibandla lesisi lithi amasola indlela akwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho zimpehla zezanu-PF labalomona.
Hamba umbhemi ngubani omaziyo eyimemba ye-CCCC kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba befazi.
Kodwa abasola uhlelo lokukhetha abazancintisa bathi benza lokhu ngendlela yokwakha ibandla hathi ukulibhidliza.
Baba Mafa, yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho egweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo, thina sibhuci ubulawayo ngenyawo, sisenza i-door to door, sisenza umgwazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Umhlangano lo ubumelelwe izisebenzi zikahulumende ngamehlo abomvu ngoba zikhala ngokuthi zifuna ukukhwezelwa iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe alisathengi lutho. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo ukuthi kuyini abakukhangeleleyo emhlanganweni walamuhla.
Uhulumende uthi uzahlangana lezisebenzi. Ngicela ukuqondisa, uhulumende kahlangane lezisebenzi, uhulumende uhlangana labantu babo ababadingayo babafaka ukuthi bamele izisebenzi bakhulume. Uhulumende kube nguye obatshelayo ukuthi thina njengohulumende sizafaka okungaka, labana bese bebuya bezothi thina njengezisebenzi siyayamukela okufakwe nguhulumende. Engifuna sikukhangele okwakuqala, izisebenzi kazifuni ukungezelelwa iholo ngoba uhulumende iholo akhuluma ngalo yi-RTGS, Real Gross Time Settlement. Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar, imali eyenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe ngemali esiyisebenzayo ngokwakuqala. Ukuthi uhulumende uzahlangana lezisebenzi ngamanga, uhulumende uzahlangana labantu bakhe bakhuluma bakufunayo bencindezela izisebenzi.
Imali le uhulumende ake wakhuluma kumavika sanda kwedlula esithi uselikhwezele ngayo iholo, siyangena yini kumbe yiyo le elikhuluma ngayo namuhla?
Bavumbuluka besithi bona sebele mali abafuna ukuyinikeza izisebenzi umqamelo kuthiwa yikhushini. Balomqamelo asebefuna ukunikeza izisebenzi ukuthi ziqamele kiyo ukuthi zingabona ukuthi ziyadubeka ngoba umuntu oqamelayo uyalala. Ikhushini liyana ngokuyinto ukuthi abantu balale bavuke bekhohliwe ukuthi kwenzakalani. Uma Mvima ekhuluma wathi kakusoze kuthathe usuku ukuthi imali le ekhulunywa nguhulumende bayifake. Kuthi sikunanzelelayo emalangeni angambalwa uma Mvima uvumbuluke esesithi akulanto esikhulunywe phakathi kukahulumende labantu babo laba ababiza be-MJNC esesukukhangela thina kathesi yikuthi uhulumende usefuna ukusebenzisa izisebenzi ukukhankasa okuyinto thina esingayifuniyo. Thina njengezisebenzi kasifuni ukusetshenziswa ukukhankasa, sifuna iholo elizasenza senelise ukuphilisa imuli zethu. Kungabe uhulumende lo khona uyabuyela ngemva kwamhla ka-23, kumbe uhulumende lo khona kabuyeli ngemva kwamhla ka-23, kodwa izisebenzi zifuna iholo eliphilisayo. Iholo eliphilisayo izisebenzi sezalifaka, sisebenzisa i-teachers for US dollar. Lapho esahlala khona phansi senza ucwaningo, savumelana ukuthi imali engaphilisi isisebenzi sikahulumende encane, phecelezi okuthiwa i-basic salary, yi-$1,260. Lamuhla nxa sokulo muntu okhulumayo, thina njenge-ATUS khangelela ukuthi sithole umuntu okhuluma ngokuthi iholo lezisebenzi seliyi-US dollar, i-US dollar leyo iqalela ku-$1,260. Nxa incane yikho esesingafuna khona ukukhwezela iholo, nxa isenela liholo esiyabe silikhangela ukuthi lisiqondile. Sifuna ukukubeka Mgceke, uhulumende okhona lo ka-Emmerson Tambudzo Mnangagwa angafuni ukusebenzisa izisebenzi entweni yakhe yokugqugquzela ukufuna ukukhethwa kutsha.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-ATUS. Umphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena akaphendulanga imibuzo yethu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkululeko. Ibandla lesisi lithi abasola indlela okwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho oluzayo zimpehla zezanu PF labo labalomona. Abakhono nayo laba bathi kuyamangalisa ukuthi inkokheli emqoka efana labomnumzana Welshman Ncube, unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Tendai Biti kunye labanye abaningi-ningi abakhethwayo, kodwa kwathi sekusiya phambilini kwathiwa kabakhethwanga. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abanye abasola indlela eyasetshenziswayo abayisibo malunga ebandla leli. Esipha umzekeliso abantu abanjengomnumzana Samson Mubemi esikhulumelaye ngomvulo esola ukwenzakala ebandleni. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Mafa.
Mahlabe Zulu, kuyasithabisa ukuthi namhlanje sokusobala ukuthi ngobani abahlokoma i-division, abantu abafuna ukuthi bachithe badilize CCCC. Nango namhlanje ubaba uMbhemi uSamson ohlala eMagwegwe ede ngubodyguard kaba kamama uKhuphe ku-MDCT, uthe uKhuphe sechiye MDCT wasala elokhe kuMonjura esebenza into ze security. Namhla nguye sebuya ku radio yabantu studio 7 esithi umelele abantu abazondileyo labo abaphanjaniswa ngama appointments noma le selection yama candidate. Hamba uMbhemi ubani omaziyo a member ye CCCC kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi abazama ukudiliza umphakathi wethu webandla labantu. UMbhemi uhlala eMagwegwe, yibodyguard kamama uDr. Khuphe. Uthe uKhuphe sethiyane loMonzura wasala lokho ebambe esidukwini kusecurity yaMonzura. Simazi 2 weeks back ekuMonzura. Namhla nguye sencoma uPresident Chamisa kungani uyamkhalela, kanti isizathu yikudiliza. Hayi, simtshayela ihlombe ngoba sezivezile ukuthi yibo abantu laba abathiwa ngamafusi setas abefazi. Unguye oze wadinga nale le studio 7 ukuthi ezame ukusiyangisa, kanti uNkulunkulu muhle sesembulele sonke ukuthi hayi kulabanye abantu abafuna ukudiliza i-CCC bezama ukuncedisa izalo ukuthi iwine. Ngalokho thina sithi Hayi bakithi kuliqiniso ukuthi lezi indawo ezahamba kubi lapha lalaphana ngoba sasingananzeleli singakwazi ukuthi inew process le ihamba njani. Sithi mayuya ilale nginxeba njengoba sizawina. Hayi bonke si abantu bazakhomodetwa kugovernment eyakithungamelwa ngubabuThamisa. Ayilale ngenxeba singalaleli laba abasidilizayo. Njalo abantu abanjengombhemi libananzelele yibo okuthiwa they've got crocodile tears. Abantu abathi ngani bayakhala bona behleka phakathi bemomotheka. Ikhala ngapha bathi hayi ufile sinamhla siyamgcibela yibonaba. Yikho kakho kuphathi yethu ye-TCC ubaba uMbeni Samson ngokamonzora yibo abazathenga isikipa bagijime bengani ngabethu bezama ukudiliza ngisho lokukhuluma kwakhe limzwile esithi iparty ayisela abantu ngenxa yokuthi kwakhethwa abanye abantu abangayisini sasingakhetha yena engasiyo member yethu inina imhlolo leyo siyabona.
Lathi siyabonga umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi, siphinde sabuza uMbeme ukuthi uyavumelana na lokukhulunywa nguMafa. Kesizwe ukuthi yena uthini.
Umubaba uMafa esithi ansilo lunga le TCC kase ngimqondise lapho baba Mafa umungazi 2 weeks back yi 2 weeks yini leyo owambonayo wena usizontshela ukuthi wena hayi awusangeni ku race yama MPs usungena ku Senate ngakuchayela ihlombe ngakufakela le nomination baba Mafa yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho eGweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo thina sibhuci bulawayo ngenyawo si senza i-door to door, sisenza umgwazo. Ubukhona yini na baba Mafa kumgwazweni lo kade siuyenza. Uma usithi ngililunga le-TCC baba Mafa, uyakhumbula yini ukuthi i-TCC ifonywa sibe sesikhona ku-TCC njengoba usithi ukuthi umama uMakhube wakho waba ku-MDCT lawe waku-Alliance. Mina lami ngangu-MDCT, wena baba Mafa ku-Alliance. Yadilika ke-Alliance, thina sasuka lathi ku-MDCT. Sazobumba i-TCC ndawonye yikho sasibuya lamalo kuze lembono yokuthi abantu bengavotelizana uPF kuma-by elections. Ama-by elections engangiwakhankasela baba Mafa mbhoda ngomhlaba. Umgwazo engangiwuyenza baba Mafa mbhoda ngomhlaba i-2 weeks yini ngiku-TCC ngiku-MDCT. So ngumonzora. So baba Mafa asifakeni into ngeqiniso esimele sikulungisise ebandleni lethu le-TCC ekumele ubabuThamisa ekuzwisisa ikuthi kayehle phansi lokho kutsho ukuthi mayuyu kwaphambaniseka ezokutsho yena ekutsho yena ngendlela ongakutsho ngayo ukhankasela ukuthi mayuyu bantu saphambanisa singathi uma sithi kwaphambaniseka sibe sibhica abanye ngodaka sizigezisa thina kayisikho labantu abakhangeleyo baza kuthatha baba Mafa ukuthi kawukho eqinisweni bazagcina besola njalo iphathi ukuthi kube kuhle baba Mafa asikuthatheni ngoku ukuthi kwaphambaniseka njengoba ezinye izinto lawo wawusithi ukufaka mgceke ukuthi kawuzange uzinanzelele kawuzange uzibone ukuthi zizaphambanisa abantu babuhlungu baba Mafa ndawo zonke ilizwe lonke hathi emagwegwe kuphela ngile mzekeliso labantu ababelandwa baba Mafa ngabantu abalezikhundla eziphezulu beyehliswa phansi ezikhundleni bethenjiswa ukuthi bazaphiwa i-PR bayishela le-PR uma ufuna ngiqambe ngamabizo silo honorable uNombula Mguni walandwa wacetshisa ukuthi endaweni yakhe sokungena u-Osterlosis uspokesperson wethu sakuvuma lokhu wayehla yena wathi sekuyehlile eseyehlile wayithola na yini PR ube kumonzora na yini ngoba ubesebenza ematobo kuma-by election wasebenza ePlumtree kuma-by election alapha kobulawayo ube elandwa ngabantu abasuka laseHarare besizocela la ngemota yakhe besizocela le ndawo yakhe okuthiwa yilodge yokuthi sicela sichathame lapha sizosebenza lapha sifuna ukwenza umsebenzi wephathi laye ekuyenza ngethizethe ukuthi siye phambili sikhiphe izanu PF baba Mafa into endikithi izanu PF labantu abaqamba amanga.
Lo ke ngumnumzana Samson Mubhemi ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ebobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezinlive.com lilodaba lokuthi isikliwe ebesihlome ngombhobho ebesihlome ngengqamu sigwaze sathathela imali edlula inkulungwane zamadola eziyinkulungwane ezilithumi lane US$14,000 isisebenzi senkampani yeHamara kobulawayo ngolwesithathu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo likaZulu sezisole ukutshaywa ngabantu abangaziwayo okwenziwe igqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana uBay Shaba ngolwesithathu ebusuku. Leli phephandaba lithi uShaba wabizwa ngumuntu owathi ufuna uncedo lokummela kodwa uthe efika lapho obekumele bahlangane khona wasehlaselwa ngamadoda amane amtshaya amthiya eqalekile. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani emsakazweni hayi ukhuluma umdala uNcube Samusa. Mithanda ukuphendula umama lo wenkaya uthi usobhuza egijima labantu abakhampenayo. Hayi engethuki indlala mama, indlala isinjazi mangukuqonda usobhuka bakade silawo sebeqhayela indlelo umulambili yagijima akazoba seyadika kwenze njani ngoba azokhaya lokho esisini kuphela ngoba ungathi uthi usobhuka lo usobhuka ogijima ngobonje nguvela. Hayi kula kunye kokwenza mama ungethuki indlala.
Ayi mina ngusungu gawula. Hayi mangikhumbula ugawula ukuthi ngahlala ezintabeni. Angazi ukuthi umntwana umuntu wazale kanjani, angazi ukuthi umuntu onjani. Ya ugawula isilima ene ulomona. Yazi ufisa ukungithola ama phone number ke ngimtshele 99 ngoba mangikhuluma la ku Studio 7 kufana lokuthi ngikankhulume. Yazi ugawula ngifuna ama phone number ke ngimtshele 99 ukuthi uza feshupheka.
Salibonani, salibonani we Studio 7 manxube wenu sesidubekile bakithi ngempisi sisiqedele imbuzi sicela silukuncediswa ukuthi singancediswa njani. Sesimpisi sisiqedele imbuzi asilakwazi ukuthi siyenzeni. Ezivayeni yangena langaphi evele akusela lapho engabhodi khona nezivayeni konke. Siyacela sibili, siyacela ukuthi ningasihambi selumbikelo uye phezulu. Siyabonga.
Studio 7 litshona njani badala? Thina siyatshona, siyatshona kuphela ukulibongela kakhulu umsebenzi onomuhle elisinikezwa nesikhathi zonke. Kuthi uNkulunkulu ngayelo busisa liqhube kahle umsebenzi wenu lobona phakathi. Into ekhona ngathanda ukukhuluma kakhulu sikhuthaza abantu kakhulu ngokubonisa abantu kakhulu abe-MRP abantu bemthakazi please. Into esiyilwela thina lapha eZimbabwe ukuthi sikhiphe umbuso wezanu oyiwo kakhulu ohlukumeze ilizwe lethu ezakhe esigabeni esiyiso namhlanje. Waliyabona ukuthi namhlanje imali yeZimbabwe ninjani ifila kulalo nakulalo kodwa abantu be-MRP into abakuphambanisa ngayo ukuthi basuka bachethwa zi-CCC ingane i-CCC iye sibulele ilizwe bona bazenze okuhle okungcono. Hayi into esilwala laphana ama-parties wonke ayeZimbabwe silwala ukuthi sikhiphe izanu sivuse ilizwe lethu njalo i-MRP kanti bangene ku-president so ngangezinye indlela ngabantu abafuna ukuvusa ilizwe lakithi ngaba bahlangana labantu be-CCC. Obviously u-president abavotele i-CCC ngoba yibo abafuna ukuthi sikhiphe izanu kuthi sinxa sesifika isikhathi sisebenzisa okomthwakazi lo umbo wethu ma kuzagwaniseka lobo i-CCC siwinile kusebenzeke kumbe kuzaphela kunjalo kubonakala ukuthi umthwakazi uya ngaphi. Manje okwakathesi ningadonsa kuchethozana ngapha kufuna ukudikizana i-CCC ngapha
sifuna ukhiphiza lizaphuma njani izani lizo lokho lisiyese lisipha lisipha nabantu abethu behlupheke asizameni ukuthi sisebenzeni sonkeni sibamba nesikhiphizane kuphela kawansi sizabona lokho kokuchothozana lokohlukana kohlukane kuhle kunjani ngiyabonga kakhulu ukukhuluma nosithanda kolekuzwana
salibona sisakithi samandebele sakwamthakazi selasiwe sakithi sibekeni iqiniso abantu bakithi bayakhala bayahlupheka ithi phambili ngomthakazi siva ngisiwe sakithi yithi kuphela siwe sakithi lizwe lamandebele singakathola inkululeko kwele Afrika sisukumeni sizimele sifuneni inkululeko cela singayasibathiswa muntu asimeleni iqiniso unkulunkulu ophila becela ngozehlisayo undodana ifane kunzincane metholojo fazi komlevi sithi phambili ngomthakazi cela sixoyelaneni lapho okulendlala khona asihambiseni ukudla sizwelanezwe lothando
basakazi basakazi linjani sonke na emkhulumayo encebaneni lapha elibhansi gabeni manda ya indabeni zokhetho la kakhulu bengicelisa ukuthi kube ibandla lethu lyananzelele etriposila bona ngathi i-system esetshenziswayo le ma-primary election ukuthi kunama-primary kusetshenziswa i-process le ebikhona i-nomination but i-vetting ethi i-caucus i-verification izitage zonke lezo bese kuthiwa finally kuzophuma impumela yokuthi ubani onqobileyo bona ngathi kokuzositshayisa kakhulu ukube iphathi ingatshintshi i-system yokhetho bona kuthi uma-primary election abenze ama-primary straight abenze ama-primary straight kakhulu ngoba ma kungenjalo vele sesizolimali kuzodiliza ibandla lokho ngoba manje abanye abantu kakhulu ingozi engibonisa bekusiba nobuconi i-committee emele iphathi ibifaka abangani bayo ezigabeni kuthola ukuthi kuma-councillors kakhulu kungena umuntu ongelabantu abaningi kungena umuntu labantu abalutshwane or labantu abaningi asale ngaphandle automatically khona lapho okungene khona umuntu olabantu abalutshwane iphathi vele isidliwe i-ZANU PF khona lapho so isicelo ukuthi kube kunenhlolo ezikulandelelayo konke lokho because upresident mhlawumbe yena akakwazi ukwenzeka izinto ezo kodwa ke kuyingozi enkulu khona lokho
ngihlela njani ngasakaza abahlanganele nabathi hayi okungeleki kulamalanga kustudio sengena avulayo khama oski wasanga ukuthi kuvula izibuhlungu kakhulu ngithinte indaba yabafundi laba abawoshwayo ngohlelo jokusikhala hayi kuyibuhlungu bantu okwenzakala ezini lakithi sekuyabheka lapho kwasemzansi nakwi-anc sihlayela ubhoti sihlayela ubhulo sekefuna ukuthi bevotele ngathi ngoba i-anc base siyakhankasa ngathi lapha ngiyinto ebugcini futhi yayekhaya khona kale nakuyatshela ukuthi amsoro wabuya wakho kabe sizaphethelaphi ishuwe hayi okwethu kuziva kodwa laba abaxweli laba abanye abakhona segoli bayobatshela ngendaba zepolitiki ukuthi asabeti rejist ukuvota siguqulele izinto abafuni ukuzwa barelaxile hayi sizofudeka shuwa ake lifunde phela abantu kabili inkomo labo ingeke zize mkhulu wakustudio seven lagcina nini hayi hayi asithwele yibo mafuthi asihambeni sona
studio seven studio seven ngicela makuswakala like limphendule ma kuthiwa ihulumende yakhithi sithi khona imali isikhuphukile sinamandla akaqale ementeni imali zabantu ezadliwa inflation ukuze sibone ukuthi idola leli lizaba namandla ngoba ngaphandle kokuthi areplace imali zethu azireflexayo yena emabhenki ange silithembe ukuthi idola leli lizafa labaright so yena mayende qiniso lokuthi imali sistrong kabisa imali zabantu zonke zaflashwayo yikho singathemba khona ukuthi idola liyasebenza
studio seven studio seven njani nabalaleli bakhukhuliswa usitina sikamlalazi hayi siyazizwa lezi ndaba zayo ngalo wezano lo wathola amamali ne-corruption izano vela kungekumangaza ngoba kukho konke okwenza vele kwi-corruption yonke into eyenzayo vele yenza i-corruption nabantu bakhona bayonke bayenza i-corruption umangaze ugawule ubuzwe imibuzo emuhle ubuzwa umlalazi imibuzo ngezihlobo zakhe ma ngabe ngowasetholoji kodwa ngemasishwayo ngendlela oyifumendela ngakhona izano yakhe dalisa ngemphefumulo yabafowabo ngenxa yemali agawule ehluleka mhlobo ehluleka sibili hayi kumhlala okuthi kuyakuyipha itholosho mina sengasaakhona esibili uzalo itholosho khona abastrat ambona dalisa ngemphefumulo yabafoweni so kwamanje noma ungayonala inyama endlobo khuma esitrato sangona uma ngathi uyasikhangela ukhangaze ukuthi uhambe ukuphi usiye itholosho angikwazi hayi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318
emhlanganweni osanda ukuqhutshwa lapho ugatsha lwezomvikela kumanyano we-United Nations olwabikelwa ngesimo esise-Republic of Congo. Isiphathamandla salo manyano esibona ngezwekazi le-Afrika, unkosazana Martha Probi, waxwayisa ukuthi LDRC alivikelekanga kunyanga ezedluleyo kuphela. Amaqembu ahlome ngezikhali abulala amakhulu lamakhulu abantu. Unkosazana Probi uthi iqula le-United Nations lilondoloza ukuthula. Elemonusco liyaqhubeka lisenza okusemandleni alo ukuthi ligcwalise umsebenzi walo wokuvikela umphakathi. I-Monusco ilokhe ise-DRC kusukela ngomnyaka ka-1999 njalo kwengezelelwa umnyaka owodwa kusukela ngompalakazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa kunyanga ezimbalwa ezisanda ukwedlula, uhulumende we-DRC uthe sokufanele i-Monusco isuke elizweni ngemva kokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Isiphathamandla seMelika womanyano we-United Nations, umnumzana Robert Wood, wethule umbono wakhe ngalolu daba. I-Monusco akufanelanga ihlale e-DRC kokuphela, kodwa kusobala ukuthi uhulumende we-DRC kalandelanga iziqondiso ezavunyelwa nayo ezokuthi i-Monusco iphume iphele kulelo lizwe ekupheleni kwawo nalo umnyaka ka-2023. Kungaphuma i-Monusco kuzasala kulesikhenxo kwezomvikela esingasoze sigcwaliswe iziphathamandla zikahulumende we-DRC, okungaba lomthelela omubi ebantwini abangenelisi ukuzivikela. Umnumzana Wood uqhubeke wathi inani labadinga usizo e-DRC liqhubeka likhuphuka ngenxa yodlakela osolubangele ukuthi abantu abayisigidi beswele indawo zokuhlala njalo kube lokuhlukuluzana ngobulili okugoqela okocansi lokuhlupheka kwabantu. Ukuze sithole isisombululo kulolu daba, izigaba ezivalisa ese-DRC, ese-Great Lakes Region, kufanele zizimisele ukulungisa ezombusazwe, ukukhulumisana, nokugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa nayo. Izigaba lezi ziyayidinga njalo i-Monusco. Umnumzana Wood ugcizelele wathi, elemelika lizimisele ukubona ukuthi i-Monusco iyagcwalisa zonke izimiso zayo ezokuvikela abantu nokuncedisa i-DRC kuquke kwezombusazwe, kwezemithetho, lezomvikela. Ukuze umkhankaso lo uphumelele, ufuna usekelo oluvela kukhanseli lakuhulumende we-DRC. Abantu be-DRC kufanele babe lokuthula, njalo elemelika liyabasekela ukuthi babe lekusasa engcono. Kugqiba umnumzana Wood.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Manai Wazen Zwa Kocha janga window mchoba Kocha janga window mchoba Zwa Kocha janga window mchoba Zwa Kocha janga window mchoba Manai Kocha janga window mchoba Zwa 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 Bati ngulova Charap kela chwanam chanya lova Uyazi ngini senteneya Usigi miyena agala gabu zonlo bola Fasa kire chingi ya chombola Kengi chapu sela nyia bakola Ama yelo abam nyama jenye coca cola Inga pala nga panjenga madire ngola Konjenja nga window mchoba Konjenja nga window mchoba Konjenja nga window mchoba Konjenja nga window mchoba Manai, konjanjanga window mchoba. Zwa, konjanjanga window mchoba. Zwa, konjanjanga window mchoba. Zwa, konjanjanga window mchoba. Zwa, mina nsopare. Iplanje nge swamze mbare. Ilenka nje nge chonke tare. Anzwa gali nje mina nje nge chulele sawe. Ongi melele mausufala. Mafuna manamba mizo kaya. Oga bafazi li timon sofunu makaya.
Uma 9 esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Hayi, isikhathi njengoba ngisitsho asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke sizadibana nje ngeviki ezayo ngomvulo. kodwa zikhona ezinye indaba kusuku zonke kusihlwa ngo 7:30. Olifisela impela sonto elithukela, igama lami ngo Chris Gande.